ukazina ubone igodi esilayo ukuthi le imali izaprintwa according negodi esilayo langama US dollar esilayo. So thina as business people sikubona ukuthi kungeke kuthi affecte kangako ngoba imali printwe imali elingana le gold esilayo. So okuyukuthi ukuthi imali yethu leyi izithi sizaba yi-bedrock kama currencies wonke lawo esiza wasebenzisa kusiyafika ku-2030. Njalo sikubona ukuthi imali leyi ingeke yehle from that 1352 ngoba i-reason yabe ingasekho ngoba i-gold liyacansa or i-US dollar ingawa, kodwa kungeke kube le ndlela yokuthi uhulumende engavuka kusasa sesitshele ukuthi imali leyi isiwile njengale ibhondi ebesilayo. Yikho lokho okunye okokuqala. Okwesibili, sibe sesithi yani imali nxa kuyukuthi lokhu sihamba siyavuka ku-2030 sisebenzisa i-foreign currency yonke lesilayo, osokuyikutho ukuthi 85% ngokutshelwa kwethu ngokutrade ngayo phakathi kwelizwe. Kutho ukuthi ngenye indlela imali yethu thina esabe silayo ama-US dollar lanxa lokhu esecirculator kungazange kube le ndlela futhi ezavela ebantwini bebe sebeganga besebekhipha ama-US dollar la ngaphandle kwelizwe. Kutho ukuthi kuzanika i-chance yokuthi izithi ibilokhu iprintwa kancane kancane uhulumende layizuza i-gold reserves kumbe i-forex reserves kuqanga, ngoba kuyabe kunzima ukuthi ugavana lo iprinte imali i-gold engakalo. Yiso isibindi sethu esilaso kukho. Okuyikuthi ukuthi nxa kuyikuthi kusasa ezavuketha imali le isiwile, sokumele besichazisile phela kokuthi kathi lokhu kade besitshela khona ukuthi i-gold reserves ibanjwe i-US dollar bezokutshintshe njani.
Iyo, kodwa kona manje siyakwazi ukuthi labo siphatheleni phela asoze beyijikajika imali yena le.
So osiphatheleni-ke endleleni labade betshintsha babe betshintsha le imali beyitshintsha beyiqhubela bani ngoba le ingekayisehli ngaphandle kokuthi ukuthi kuyabe sekule into yabe sisenzakala kubo ngaphakathi ngala ababe sebefuna bona ukuthi bekwenze okungaqondanga. Kodwa nxa sihamba ngendlela eqondileyo lathi sitrada kuhle njengoba sitrada nge-US dollar yethu kungalalutho, asiboni lutho okungenza kokuthi limali ngawo. Njalo kwabe sekuluhlazo kakhulu kuhulumende nxa imali leyo ingavuka kuthi iwile, yona kuthiwa yi-backed by gold.
Angiboni ukuthi usiphatheleni bazaphinda bengene kiyo le ngaphandle kokuthi kube lobunye kule yinye ingqondo engabe isisetshenziswa esesingasaziyo eqondo ukuthi imali le ingaphumeli siya phambili.
Kubona nizahlala yini kumbe uyabhonga ukuthiwa nje yiyo-ke yena leyo elesilinganiso segolide? Kona phela le mhlabeni onke jikelele isilinganiso segolide intengo yangkhona iyaguquka phela ilokhu itshintshatshintsha lapha asezokuhlupha khona
khonokho okuzasibenefita elithi ngoba yikholokho okuzakwenza ukuthi sibuze uhulumende ukuthi imali siyehle njani igolide lingehlanu iyehle njani i-american idola ingehlanu. Yikho lapho kathi sugavena lowu sezifake phakathi kwenkinga ukuthi sizasiqala sibuze ukuthi imali yethu yehla njani mina sithi ibhekwe igolide.
Akuphosele ukuqina mpofu.
Iye, yikho khona lokhu esikuthembileyo kokuthi lapha kakuthela kuqilwe okuzaphinda kwenzakale. Njalo siyabe sikwazi ukuthi enye into eyabe isizenzakala ugavena lowo ukuthi futhi kuyabe sokuleyinye indlela esisukena yamfica ekusebenzeni kwakhe ngobe beqalise kuhle. Njalo sikwazi ukuthi igolide olalo liyimalini lokuzelolayo iyimalini. So akula ndlela lapha engiyibonayo engasijikajika nxa amazimbabweni sizavuma futhi ukuthi leyi mali ibuye phansi futhi siyabe singacabangi sonke.